idamke elemthabezi yilo lodwa okwalesi sikhathi eseligcwele okwakhathe singikhuluma kanje liyachitha amanzi kuspillway yikho ke siyazama ukuthi amanzi wonke la aphuma kuspillway siwadonse amanye akhona ngenjini esayifaka kuleli damu siwapompela edamu lemzingwane ukuze lalo idamu lemzingwane lingenise amanzi amaningi. Amadamu ipercentage yawo wonke asesinika i-60.94%, almost sokuyi-61%.
Kuzahlala isikhathi esingana nabantu bengavalelwa amanzi.
Amanzi esilawo khathesi emadamu asithatha iminyaka emibili elezinyanga eziyisikhombisa phezulu aluba siwasebenzisa kuhle ngonanzelelo la amanzi.
Njengoba kungenzakala ukuthi amanzi aphele emadamu, kuyini elikukhangelela ukukwenza permanent solution?
Permanent solution lapha thina njengekhansili sizama ukukhuthaza ihulumende ukuthi sakhele elinye idamu. Nanti idamu lapha oloko kukhulunywa ngalo elegwayithangani. Sokungani nje kula manyathelo asethathwa nguhulumende ukuthi idamu leli lakhiwe. Kakhulukazi idamu leli nxa lingaqalwa ukuthi izimali sezivuma lizathatha iminyaka emithathu lisakhiwa. Likhulu sibili kakhulu okumangalisayo ukuthi lingavele libe khona. Sibona ngathi udubo lwamanzi akobulawayo azaphela. Njalo lezi bholane lezi zenyama endlovu ngapha sizazama ukuvuselela lezi zibholane ezingasasebenziyo. Zikhona njalo kwezinye izigaba khona ngale e-Epping Forest lapha okuzagejwa khona ezinye izibholane ezizaletha amanzi lapha kobulawayo.
Kulabanye njalo abathi lanxa bevulelwe amanzi abawatholi.
Ngama pipes asemadala adubukayo ama repairs sometimes athatha isikhathi ngoba kuya repair laphana kuphinde kubhokoka eceleni lakhona kube sokuthatha ke isikhathi abantu bengalamanzi ikhansili igijima gadalala ukuthi ilungisise izimpompi lezi ukwenzela ukuthi zingalahla amanzi. Okunye okwesibili sizama ukuthi kuza kwakhiwa ireservoir ngapha esigabeni serange more lapha okuza kwenza ukuthi khona afike ezindaweni ezinjengephumula south lenkulumani 12 ngale izindawo lezo bayabika ukuthi amanzi lanxa eshediwe lanxa engashediwanga bona baba neproblem ukuthi amanzi kibo kawafiki. Sizama ukuthi izindlu zonke zithole la amanzi ngoba amanzi eyimpilo.